Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 27 ngontulikazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nanzi ezihamba pambili.
Isikhathi eside abantu bebengawunazeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Ezomnotho eZimbabwe vele ziyazidilikela nje zodwa, azidingi ukuthi kuze okwase South Africa.
Uhulumende uthi kasonze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo mahlayana becatha ngodlakela olusanda kwenzeka kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ithi ukwendiswa kwabantwana kubhahile eMashonaland Central. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2050 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3173. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebelanda inkulungwane ezilikhulu 99,944. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 34,151. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7,156. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi phose esilengxenye 1,491,493. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwengxenye yesigidi 687,216. Sixoxelo ake wamela isigaba seNkayi South edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe yena othi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu esigabeni sakhe.
Kube kakhulu eNkayi ngoba isikhathi eside abantu bebengawunazeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi. Njalo futhi okunzima kakhulu ukuthi-ke ufike waqondana ngesikhathi abantu bengikhona beqalisa ukuhlatshwa umuthi we-vaccine. Kuba kubike ngoba abanye kwesinye isikhathi uthi ehlatshiwe uzwe kuthiwa segula kumbe uzwe kuthiwa sesithile. Yibo ububi obukhona kakhulu obesabisayo ngoba abantu abanye sebeze begcina bengakwazi ukuthi-ke bathathe luphi uhlangeni ngothi kumbe kuhle ukuhlaba kumbe kakuhle ukuhlaba, ikakhulu abantu abangalalwazi olugcweleyo ngendlela kumbe ngokufundiswa nge-vaccine. Kubi-ke kakhulu ekhaya, into embi engakaze ibonakale mbane. Abantu bayethuke kakhulu, abantu bayesaba kakhulu. Kodwa-ke kungasenani-ke kukhanya-ke ama-mask nxa usithi uyakhangela-ke sibabaningi-ke abawagqokayo, njalo le mbuthano ekade siba khona iya isiba mlutshwana ngoba abanye sebekunanzelele ukuthi-ke lowo mkhuhlane utholakala-ke kubuthaneni.
Bayahlatshwa yini abantu?
bayahlatshwa abantu kodwa ke umuthi kaweneli ntungamili njoba usazi ukuthi ke iZimbabwe ibike ukuthi ke ithole about 1 million or 2 million doses ezivela eChina kazeneli ke ukuthi zihlabe abantu abalinani elingafika isilinganiso esithiwa ke lo ilizwe nelizwe lingahlaba abantu abathile aba over 60% liyabe selanele ngibonakani ke eZimbabwe okuhlupha kakhulu wona umuthi wangkhona njengeli kasilawo wenelayo ukuthi ke uhlabe abantu bonke
kuyini ongakuxwayisa
abantu bangaze bakhangela ukuthi ngoba sokuhlatshwa ke ukuhlatshwa sokusitsho ukuthi kona umkhuhlane usuphelile umkhuhlane kawukapheli ngoba ke njoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi ke abanye bahlatshiwe kodwa baba nje umkhuhlane abanye kwaswelakala inhlanhla badlula sokuthi ukuthi ke abantu okuqhakathekile ukuthi bangaze bathi ngoba sokulomuthi sebesilile kufanele baqinise ke izinqumo ezinje ukuthi ke bawageze izandla ngesikhathi sonke bezigeza izandla ngesepa njalo bazigeze izandla ke ngamanzi abe egijima ngezindlela babe becengelana esiwujayele emakhaya njalo ke futhi okuqhakatheke kakhulu ukuthi bakwenze ukuthi ke bangaze bahlangana babe baningi endaweni eyodwa kakhulu lokho abakwenza ukuthi bahlangane emakhithini kuyabe kufanele bahlangane endaweni evulekileyo ke lapho bayahlalela khona khatshana lakhatshana benze lokho abakwenzayo kuqhakathekile ke futhi njalo ukuthi ke labo abanelisayo ukuthi bathole ama-sanitizer bahambe bewathwele ngaso sonke isikhathi kodwa enithanda ukuthi ngikutsho kakhulu ebantwini bakithi ukuthi bakithi akelekele ukuthi ke lishiye abakapu ngiyambone-ke ufica ukuthi kuyathathwa umgqomo nxa abantu bebuthene kufakwe umgqomo laphana le kapu eyodwa ufica abantu benatha ngekapu yonaleyo emgqonyeni owodwa ngicela-ke ngiyaxwayisa ukuthi-ke okwakathesi abantu bangakwenzi njalo
Umnumzana Petniko Pepe wake wamela isigaba seNkayi South edale lePhalamende. Isikhulumeli sikamongameli yamasoni Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende kasoze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo yezinto mahlayana becatsha ngodlakela olusanda kwenzakala kwele South Africa. Eloba enkundleni yeTwitter izolo uCharamba uthe sebesungule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokulunywa indlebe. Ingcweti kwezenotho labo somabhizimusi bake baxwayisa kunsukwana esedluleyo ukuthi udlame olwenzakale kwele South Africa lwaluza kuba lomthelela omubi eZimbabwe ngoba izinto eziningi ezithengiswa kuleli zithengwa kwele South Africa. Ngaphandle kwalokho intengo yezinto eZimbabwe ihlezi ikhuphuka njalo nje ngenxa yokugugudeka kwedola lakuleli. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngamazwi kaCharamba.
Ezomnotho eZimbabwe vele ziyazidilikela nje zodwa azidingi ukuthi kuze kuze okwaseSouth Africa ungakhohlwa ukuthi sike saba lamatriliyoni sathenga ngamatriliyoni sathenga ngama-barrels checks sathenga ngakho konke lokhuyana kwakungazange kwatshiswa izinto kwelasezansi kodwa kwakuyizanu idiliza ilizwe. Ilizwe liyazidilikela, kalidilizwa ngosomabhizinisi, kalidilizwa yi-opposition, lidilizwa yizanu PF. UCharamba nxa ngabe lesifiso sokwazi ukuthi ngobani abadiliza ilizwe abenza izinto zikhwele ziya phezulu, babheke ngaphakathi kuzanu PF. Yiyo ediliza ilizwe, yiyo yodwa ayincediswa ngumuntu, yona yodwa iyalidiliza ilizwe, iyaliqeda du. Ngakho ke lokho bangelayo ukuthi osomabhizinisi kumbe uZulu angafuna ukukhweza izinto ngenye indlela kakhohlwe ngalokho abheke kuzanu PF yiyo edilize ilizwe.
Bona osomabhizimusi beZimbabwe bake bakhuluma kunsukwana ezedluleyo ukuthi udlame lwakwele South Africa lolu lulakho ukuba lomthelela omubi kumabhizimusi abo. Isingabona intengo isikhwela njengokutsho kukaCharamba. kungaba kuyikuthi ngempela yilowo mthelela kumbe babe sebecatsha ngomunwe njengokutsho kukacharamba.
Ayisikho kuthatha iadvantage ivele izinto ezenzeka ezansi ikakhulu singakhohle ukuthi South Africa sithi ngesiNgisi largest trading partner yeZimbabwe. IZimbabwe ungabheka ezitolo zilutshwane izinto ezingavele South Africa konke nje ngenxa yokuthi lizwe seladilika njengoba ngike ngasho lidilizwa izanu hayi ngosomabhizinis hayi opposition. Ngakho ke nxa kulimala umnotho walapho thembele khona ukuzuza izinto zazithengisa ezitolo kusho khona ukuthi zizashota izinto nxa sezishota izinto ziyakhwela kuvele kusebenza kanjalo.
Umnumzana efihlela Ncube ngoyinhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association.
Yebo 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 mthwaka zomuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust yona ephakathi kophenyo lokudingisisa ngempilo yezakhamizi zeMashonaland Central ithi abantwana balesi sigaba bafundiswa ngababalisi abakhuluma ulimi lwabo athi okwenzakala eMathebeleland lapho kulabanye ababalisi abangazi indimi ezikhulunywa lapho abafundisa khona. Ithi njalo lesi sigaba silabantwana abangamantombazana amancane kakhulu abendiswayo ngoba bengabokholo lwesipostoli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi uphenyo lwabo luzaphathisa ingatsha zikahulumende ukuthi zilungisise inkinga abayabe bezibonile.
IMashonaland Central yinumber 1 yokulobolisa abantwana abancinyane ngenxa yokuthi kulamaposto amaningi 20% abavele abafiki amankazana ku-form 4 bayabe sebendile sebemithi sebethethwe ngabadala. Sibona ngani njenge-Post Independent Survivor Trust fakusibuye sibili sizezama ukufundisa abantu ngamalungelo abatwana lamalungelo abantu ukuthi bazi ukuthi imfundo yiyo eyensizwe siphumelele, hatshi ukuthi kade sabalamsebenzi kodwa siyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho. Asifundeli imisebenzi yodwa, sifundele ukuthi sibe lempilo engcono emhlabeni. I-COVID ingaphela sizalungisa lama ministries lamanye ama NGOs.
Ungasitshela ngamafithane ukuthi kuyini okunye okutholileyo kuphenyo lwakho lolu?
Sikhangele ama teacher ukuthi u-grade 1 to grade 7 bafundiswa ngabantu abakhuluma isihlobo bani. Sabona ukuthi ngapha from ECD to grade 7 bafundiswa ngama teacher azi isiShona. Akula ngitsho lo Manyika mdintsho lo Mndebelo ofundisa grade 1 lo grade 2 ngitsho lo ECD bafundiswa ngesiShona. Okuhlukane kakhulu le Mandebeleni le Midlands ukuthi abantwana baka ECD besinile grade 1 le grade 2 up to grade 7 bafundiswa ngabanye abantu abangazi uhlobo lwabo njengesiNdebele. Siyakubona ukuthi ngapha eluphane le Ndebele ntikelele abalandaba abantu bayabuya bazidinga umsebenzi kodwa bayingala thando lokufunda amasiko losintu sabantu. Esibile ngiyibonileyo yikuthi ngapha bayahlonipha kakhulu amasiko yamadlozi abo ukuthi abantwana bakhona ngezinye izikhathi abaye esikolo uma kulombiso bekulenye kulomunye umdlalo wesintu. Konke lokhu kuba le impact isikhathi emfundweni. Abantwana bangapha njalo bayachiya isikolo ngama-Friday besiyangena ichethi zabo zomoya. Bayachiya isikolo besiyatsheketsha lokho lakho ngubonile ngapha ngakithi eMandebeleni ukuthi kulezinye indawo njengeGwanda, iChangani, bakhona abantwana abachiya isikolo sibise besiyatsheketsha. Yizinto engibona ngani ukucubungula lokhu kuzanceda ama-policy makers ukuthi uma besenza imithetho yesikolo bakwazi ukuthi umntwana omncinyane ufunda kuhle ngolimi lukanina njengalokho engosuze ngapha eMashonaland Central.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngoyinhlanganiso ye-Post Independence Survivors Trust. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi inkampani yakwele China ebisemba iChrome emavuradona Wilderness okuyindawo emele ivikelwe eMashonaland Central ichiye umonakalo omangalisayo kwezemvelo. Inkundla yesayithi ithi ibandla lezaphu selithumele amazwi enduduzo emulini kankosikazi Theresia Taka yena owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. Utaka ubhubhe ngeviki ephelileyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezibotshwa ezizinkulungwane ezinhlanu 5,000 esezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe yonke jikelele. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani mthwakazi omuhle, salibonani bathakazi bethu abathandekayo. Sibingelele nezethameli zethu eza kwamthwakazi. Okhulumayo Ambrose ozalwa lapha nomaphosa endaweni yase-Crossroads endinani ubhango esigabeni sikaGreja. Ngithi ngiphakamise ukubonga kubasakazi bethu abasilethela iindaba ezimnandi emagumbini amanomhlaba umthwakazi. Bantu bakithi, ngikhala ngesizwe sakithi esizaqedwa umkhuhlane owenziwa ngabomo. Kambe kungathiwa abantu senze i-social distance sibuye siyeminyana phakathi kwemazubhu kuyayenza yini ingqondo? Pho lina lithini? Kambe lize lizivulale lani liyenzani? Kanti kasihle sife kakugayiwane nje kulungiswe ilizwe. Kambe sayekelela izame ezenzela umathanda siloku esikhomplena singena kodwa emabhasini sesiya kufa. Kuthiwa iziqondiso zikahulumeni uyaqondisa emisa imishova eletha amabhasi aqondane laye uhulumeni ukuze ayenze imali ngokusibulala. Bantu benkosi, bantu bakithi, abantu kabake bavuke. Abantu kasisebenziseni idemokrasi yethu, ivoti lethu. Uvotele ikusasa, ungavotele umuntu, votele kusasa. Umthwakazi omuhle, ngiyakhala. Ubugwala yibo buzasibulala. Ukungaqedisisi ngevoti kuzasitshiya sifile.
Linjani lonke basazi be-Studio 7? Ngithanda ukuphawula kakhulu laphana kumthwakazi kakhulu kwabantu basemathebheleland. Cha, isikhathi sokuhlangana nabantu basempumalanga siphelile. Thina siyimathebheleland esifuna ukuzenzela okwethu. Mina angiboni indebele lafa la uphatha umbuzo. I-MDC leZANU-PF kuyinto eyi-1 ngoba masibhekile uWelshman Ncube ngunamba bani, ngu-vice president namba bani. Amboni mina indebele liphatha umbuzo eZimbabwe. So impilo bani naleyo? Ngokubana masibhekile yonke imhlobo laphana yalwela independent, sayilwela inkululeko. Akula mhlobo okuthiwa lo yiwo ophatha ilizwe, lo mhlobo yohlala ungu-vice president. Akula kuhlangana labantu basempumalanga, singakhwelisani singumthwakazi. Akula kuhlangana labantu basempumalanga. Thina soke isikhathi sokuthi silungise okwethu, siyimathebhelelenti, sizimele sisodwa. Ngiyabonga basazi be-Studio 7. Igama lami ngubheka impilo Nyathi ngokuhlala ngise-South Africa.
Salibonani maZimbabwe. Ngizwa lokhu ukukhulunywa ngokuthi kuthiwa i-MDC engakwanisa ukukhipha iZANU-PF. Kuthiwa uChamisa uye ngakwanisa ukukhipha iZANU-PF. kumbe utenda ibidiwa kwanzo kipa izanu PF. Likoto ngako izanu PF, ayengeye ipume, agula muntu ngakipa izanu PF. Umunanga kwa lichiwe ngate pila, agula muntu ngakipa izanu PF. Kangelana chesi ndaba ye kukuraundi, ngo-1983. Savulawa, ama ndebele babulawa, ama kiwa ekoni, Amerika ekona, Britain ekona, abazanga bekhulume ngakho, lakhathesi abakhulume ngakho. Ngachintwa umuntu we-MDC bahlabe umkhosi engapheliyo ukuze kufake la ma-sanction phezulu. I-ZANU PF forget and smile ukuthi ngaphuma. 2023 singabeka imali, akula muntu ongakhiphi i-ZANU PF. MDC forget and smile izasibulalisa ngendlala la ma-sanction yazo lezinto zonke abazenzayo. Siyakwazi owawukhulunywa ngosangirayi kuqalisa lakhathesi yikho okusebenzayo. Wathi ngiyothela amakhiye elophuzeni eyokudla okuvala lokuvula wavala ukudla until today.
Studio 7 27 yabuliswa ngiyabingelela kakhulu, ngiyabingelela ukuthi ngibuze ukuthi umnankazi wamaize ekhuluma nge-PC, u-PC uyayazi yini? Uyayazi yini i-PC? Ngoba abantu ngaba amasosha lamaphoyisa bahlukumeza abantu, abantu abana-PC, kodwa zoyokhuluma nge-PC komunye umuzi owakhe umuzi umehlula since ekhona 1980 up to today ayikaze vele izimbabwe bene PC. So i-PC akhuluma ngayo yena yiphi okumele asichazeleni? Wathi sejike waba unkulunkulu enamanga, sewumuntu kankulunkulu enamanga etshela abantu ilizwe lonke amanga, ilizwe lonke litshela amanga ukuthi sengunkulunkulu ezinto ezimbi. Abantu bayahlupheka umaso usiya manje umalekishini usencinga abantu ngokudla ukuthi uzoba usaphi ukudla loku osuku olulodwa abanika khona eqeda abathembisa loku abathembisayo imisebenzi engalenzi lutho. Akayeke amanga umuntu ophethe abantu, akakhulume iqiniso, akakhulume into eyiqiniso engasitshela amanga njengabantu basezimbabwe kungasitshela amanga. Ngihlungu kakhulu ngoba ingane abantu abethu bayahlupheka kakhulu, bahlupheka kakhulu abantu abethu, abafundi abathini, amatisha aholiswa, kubuhlungu kakhulu lokhu.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika lamanye amazwe angamachumi amabili angoqela ele Australia, iBrazil, Colombia, South Korea lamanye asesole kakhulu ele Cuba ngokuhlukuluza abantu abatshengiselayo ezitaladeni besola uhulumende walelo lizwe. Ngokubika kwamsakazo we-Voice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe selisusa amabutho alo kwele Iraq lapho abelwisa khona abahlamuki beqembu le-ISIS. Ekhuluma ngemva komhlangano awenzelwa umkhokheli we-Iraq e-White House izolo, uBiden uthe kuzasala amabutho amalutshwana kuphela azancedisa ukulolonga amabutho akwele Iraq. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende kamongameli Joe Biden uthi iziqondiso ezivimba izizalwane zakwamanye amazwe ukwethekelela leli lizwe zizaqhubeka zikhona okwamanje ngoba umkhuhlane we-COVID-19 uloke umemetheka. Iziqondiso lezi zithinta abangayisizo zizalwane zeMelika ababe bethekelele kwele Bhilithane phakathi kwamaviki amabili ayabe isanda kwehlula, kanye lamazwe angamachumi amabili lasithupha se-Europe. zenqabela njalo izethekeli ezivela kwele South Africa, i-Ireland, China, Brazil, Iran kanye lase India. Isikhulumeli sikahulumende weMelika unkosikazi Jen Psaki utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bakubone kufanele ukuthi baqhubeke ngeziqondiso lezi ngoba umkhakha we-COVID-19 oyaziwa ngokuthi yi-Delta usuhlasele ngamandla ngokubika kwenhlanganiso ye-Reuters. Abezempilakahle eMelika bathi umkhakha lo umemethekiswa kakhulu ngabantu abalokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Mqondobazi Magunya.
Into khona ukuthi akusikho eAmerica kuphela lapha abantu abala khona ukuthi behlatshwe ijekiseni yeCovid. Lakhona apha England lapho esikhona abantu bakhona abalayo sibili kuvike phelileyo kade bedemonstrate lapha eLondon bedemonstrate ukuthi abafuni ukuthi behlatshwe. Njalo kumele ukuthi abantu abangafuni ukuhlatshwa kumele ukuthi amalungelo abo ehlonishwe. Njalo bengahlukuluzwa nguhulumende ikakhulu endabeni zokuthi bayabandlululwa nxa kubuya endabeni zokuhamba ukuphuma ngaphandle kwelizwe lokungena. Ngikhuluma senze nje kathe se-UK lapha kulabantu abangafika 22 million abangakahlabi engibala yona ijekiseni yokuqala. Baningi sibili abantu asebethole ijekiseni yokuqala bafika khonapho 44 to 46 million abantu asebethole ijekiseni yokuqala e-UK la. So khonokho elikubona e-America kuyafana la ngapha ukuthi nje ohulumende bafuna abantu behlabe ngazo zonke indlela. So ke bona abantu abalayo ukuhlaba kabaphiwe i-coverage ngumsakazo engaba njengaleyi ephiwa laba bantu abahlabayo. So akusi problem yona e-America kuphela, i-problem yethu lathi ngapha, njalo i-problem umhlaba wonke jikelele.
Amanani ababanjwa lomkhuhlane ayakhwela yini langapho?
Into engathi ibanhle ngapha kithi kwele Britain ukuthi inani labantu ababamba ubhubhane lolu seliqalile njalo ukukhwela, kodwa ke lithi likhwela inani labantu abatholakala belegcikwane leli. Abantu abangeniswa ezibhedlela inani labo hayi likakhuphuki, njalo labantu abatshonayo betshoniswa yilo bhubhane lolu hayi lisesephansi sibili. Uyathola ukuthi njengalamuhla kufa abantu abangu 28 lapho esivela khona isike safika kwezinye isuku kade sokusifa abantu abayi 1821 a day. So unxa ukhangela lamuhla ukhangela lapho esivela khona uzabona ukuthi kulobubelo sibili abantu ababambu gciwane leli inani lalo ungalilinganisa lenani labantu ababhubhayo uyabona ukuthi hayi ubhubhane lolu aluselalo ulaka lolana obelulalo ekuqaleni.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Kwezemidlalo umbhukutshi weZimbabwe uPeter Wessler uzancintisa namuhla kumjaho we-100 meters freestyle emdlalweni yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan. UPeter uzancintisa kuma-heats njalo ukuze adlulele kuma-semifinals kuzamele abe ngomunye wabadlali besilisa abalitshumi lasithupha abazaqeda bephezulu. Omela iZimbabwe kwabesifazana kulumjaho uDonata Katayi wehlulekile ukungena kuma-semifinals ngesonto. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Uhulumende uthi kasoze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo mahlayana becasha ngodlakela olusanda kwenzeka kwele South Africa. Inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust ithi ukwendiswa kwabantwana kubhahile eMashonaland Central. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na abafuna ukulalela indaba zethu ebulenjini lingaya ku-www.voandebele.com. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.